siyalamukela kwi-Studio 7 ngensonto mhla ka-14 kuNcwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi ukufuthelana okukhona elizweni kulakho ukubangela udlakela. Nxa uhulumende wezanu-PF eqhubeka ihlukuluza abantu mahlayana nje njalo engalaleli izifiso zabo.
Ngoba lokho abakwenzayo abasalaleli, sebezilalela bona bodwa. Kungazani thina siweyiZimbabwe labo bakweyabo lapho izinto zonke zirayithi, thina singuhlaba umkhosi sihlabela amanga.
Izikolo eziningi koBulawayo ezemfundo ephansi e-primary zibikwa zingakasunguli uhlelo lokunika abantwana ukudla olusungulwe nguhulumende ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali. Kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla, uNtungameli Nkomo uxoxa lesiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Akim Mhlanga ngomumo oselizweni.
Makhangela ngo-1980 bamfaka abe lenhloso yokuthi becabangela ukuthi uzabenza babe ngcono ukwedlula thina ngapha emhlukulweni wamaNdebeleni. Kodwa okwakathesi ukuhlupheka kona lokhu esakubonayo ngo-1980 labo sebekubona sebesithi kungcono sibancedise, kodwa it's too late for that.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi ukufuthelana okukhona elizweni kulakho ukubangela udlakela nxa uhulumende wezanu-PF eqhubeka ihlukuluza uZulu mahlayana nje njalo engalaleli izifiso zakhe. Iningi lithi lithukuthele ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lokonakala komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni. Ngalokhu, iningi lithi uMongameli Mgabe sokumele esuke embusweni kuzame abanye, kodwa yena uthi kayindawo. UNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Lokhu okwenzakala kuleli lizwe insindaba phendulo, kodwa kumele kwaziwe yizane ukuthi noma bangaze benzeni, sizafika isikhathi lapha abazathinta khona abantu lapho kubuhlungu khona, bazabona nje bevungama njengendingindi, njengoba bekhuluma besithi bona abasoze balalele udubulo udaba lokuthi amabhondi notes angabuyi, kakabe bawafake babone ukuthi uZulu phansi uzabenzani. Ngoba lokho abakwenzayo abasalaleli, sebezilalela bona bodwa. Kungazani thina siweyiZimbabwe labo bakweyabo lapho izinto zonke zirayithi, thina singuhlaba umkhosi sihlabela amanga.
Kuyini okuza kwenzakala ngoba sesike sabona uZulu etshengisela phezu kwezinye izinto eziningi ezingahanjiswa kuhle, kubuya amapholisa bebathaya abantu kuphele kunjalo.
Okwakhathesi abantu lokhu besazama ukuthi ngoba uma nxa ufuna ukuthukulula iwayila ebotshwe nensimbi ngumsebenzi omkhulu. So okwakhathesi abantu sebebona ukuthi bayanelisa ukuthi batshengisele, yibo naye bazatshaywa. Kodwa sizafika isikhathi ukuthi amapholisa bazabaleka bachiya amathiyegazi abo ngokutshaywa nguZulu. Ngoba uZulu okwakhathesi ngendlela athukuthele ngayo bangavele bamthathele imali, imali ingidi $50 yathatha ngelanga ebhanga lapho kukutheka sayitholi, lapho bezabona khona ukuthi hayi kuvele kakuchiphanga okwaleli lizwe.
Lina njengebandla isizwa kuthiwa belile mizamo yokuthi lithele udaba ephalamende lokuthi uMgabe sokumele asuke esihlalweni, luhamba njani lolu daba?
Omunye wethu u-Honorable Umar Dadi wayefake i-motion ephalamende e-papers office, kodwa kukhanya leyo motion yanyamalala kakwaziwa ukuthi kuhambe njani. Usezamile futhi ukuthi ayivisele leyo motion, wabhalela ugwalo u-speaker of parliament emazisa ngokunyamalala kwe-motion yakhe njalo lokuthi ufuna leyo motion ingene. So silethemba njengoba kuyena leviki esiyivulayo iphalamende iyavulwa, ngilethemba ukuthi uzaphiwa lelo thuba ukuthi ayitable i-motion leyo yokuthi uMgabe kumele ahambe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, sixoxelaye ekoBulawayo. izikolo eziningi kobulawayo ezemfundo ephansi e-primary zibikwa zingakasunguli uhlelo lokunika abantwana ukudla olusungulwe ngohulumende ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali. Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora uvule ngokusemthethweni lolu hlelo esikolo sempumelelo empophoma njalo bekukhangelelwe ukuthi izikolo ziziqoqele lokhu ukudla kanye labazancedisa ukuqhubala umsebenzi. Okunenge ngalolu hlelo asikuzweni kungxoxo lomeli wempophoma edalela eParliamente umnumzana Joseph Chuma owaphatheka emkhosini wokusungula lolu hlelo.
Uhlelo lulwana lohlelo lusho kakhulu lwabuya lazosungulwa ngominista weprimary education u-honorable uDokora. Lami ngaba nemhlanhla ngoba ngangikhona ngelanga langikhona sisukuqalisa sakwenzela eMpumelelo Primary School eMpophoma. Mina esigabeni sami ngithanda ubana ngithi yona ngiyathaba ngoba kukhanya yinto esimhlala beyenza abantu abazange bene khonaphana. Ye, kungabe kungama-challenges lapha nalaphana ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umumo wethu omkhulumi awumanga kuhle, kodwa bayazama beloku bezama beloku bebe-builder from there kuhamba kusiya phambili. Ngibona ngazathi singayala sifaka ama-ecoketi ndawoni njalo into enhle ukuthi yona uminiso Dokora wanza ukufaka sobala ukuthi hhayi lani zikolo njengoba nama-s b a lawana arana izikolo lapho ukhithwe kona ama-levy lingesabi ukuthi yona likhiphe imali kwabana ukuthi lenze lithenge ukudla okufida abantwana kwaphana. Ezilomnto zonke zisenziwa ngendlela esemgcekeni e-transparent ngesikhiwa ukwenzela ukungakhanya kambe bemali esitsho njeyombe isidle ngendlela engayisiyo nxa kuyimali esininzi ngoba ukufida abantwana kwabana is part of the curriculum e-government ukuthi yona umntana phela ngeke wafunda isisu singela lutho. So bengawuzwisisa kokwena izikolo zingawuzwisisa ulona labazali bezwisisa ulona nxa bebhadala amalezalo kuzanceda ngokwantona umntwana layo uyathola futhi ukudla okusabumele ukudla loku akuthola ngaphi endlini kuba yinto enhle kakhulu. So into yonke leyi yinto efuna ukubona sisebenzeni sindawoni sibambisane izinto lezi at the end of the day uwina umntana wethu.
Zikhona yini izakhamizi ezizinikelayo ukuthi zisebenze zingelambadalo ukuthi benike abantwana ukudla?
Izakhamizi zikhona sibili ngoba akutshoyo ukuthi ona into leyi sokumele ukuthi ona abazali singeyinto esigala ngoba abantu ababela ngabethu kuyafana lokuthi nxa ubaphekele endlini abantwana. So laphana sibuya sizopheka sowusesikolo. So abazali through ama-s b a lana kumele behlalisane phansi befakane even lokana kuthiwa ngesikhiwa ama-judy rosters ukuthi inyanga le abazali laba elandlenyakungelaba abazali into leyi ayibanji ngokuthi ona sithi bona yinto yethu kumele sizenzele akulo minye umuntu ozabe ezosenzela. Nxa singangena ngomoya wona abantu ona asizenzeleni into yethu into yethu iyenza kakuhle but singangena ngokuthi ona sithi kona sifuna ukwenzelwa yikho lapho ungakubona kuthi balezi gwenxe ezinjalo. Kodwa kwalapha especially kini nga mina ngiyathaba ngoba abazali bethu sabe sikhuma labo bakuzwisisa bakubona kuyinto efaneleyo njalo bakuthathela phezulu. So far ngathi ngesikhiwa bathi so far so good.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela eParliamente njalo engowebandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lonkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ njalo engumbalisi.
Kumele izikolo ziziqoqele ukudla okuzadliwa ngabantwana. Abazali balobunzima bokuthi ifizi kazibhadalwa ngenxa yokuthi abanye abala msebenzi abanye imali bayiswele njalo njalo. Nxa kuyikuthi uhulumende uyancedisa hayi thina esikugrawundi besingakakuboni kungani izikolo abaphathi bezikolo bebesenza imihlangano ukuthi babone ukuthi bangenzani ukuthi babone ukuthi abantwana bayafika kungani kuthiwa umthwalo lowo umele ube kubazali.
Kulokudingisisa njalo okuvela kunhlanganiso ezichiyeneyo lapho abathi ukudla kuyaswelakala edolobheni lakobulawayo njalo abanye abantwana bayalamba ngempela okungenza ukuthi bengaphumeleli ezifundweni.
Sokusiya ngabantwana labo ukuthi baphuma kuyiphi community. Kwabanye sibili indlala ikhona ngenxa yokuthi ngekhaya kungelabantu abagayinifuli abaqhatshiweyo abasebenzayo. kodwa hayi labo abasebenzayo abantwana babuya bedlile kona lokho abakuthola ngekhaya.
Okokusebenzisa ke lokho kukhona ezikolo ukuthi abantwana befunde kuhle, sesikhuluma ngamabhuku, sesikhuluma ngezitulo zokuhlala, amatafula lababalisi bayinele.
Kwezinye indawo sibili ungahamba njengamalokishi anjenge-Cowdery Park, abantwana amaklasi eklasi ele-40 engxenye amaklasi more than 5 abeshare same classroom, betshintshana abanye behleli phandle. So asingeke sathi kukhona noma zikhona ezinye ezinlitshwane ukuthi abantwana balakho kokuhlala. Amabhuku sokusiba le problem eyokuthi kwake kwaba lesikhathi sibili umntwana oyedwa ele bhuku aze adonethwe, but okwakhathesi hayi asegugile lawana ngoba ibhuku lithatha 5 years lisebenza. Ngemva kwalokho liyabe lisesekhona nje kodwa liyabe lingasaphelelanga, amanye amapheja ayabe engasekho. Ngokunjalo asingeke sathi okokusebenzisa kukhona totally hatshi.
Lowo unkosazana Priscilla Ncube, ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ, sixoxelaye ekobulawayo. Lokhu kwenzakala isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Thipana Washe Mathangayitse ebikwa esithi uhlelo lokwabela abalambayo amabele emadolobheni olusungulwe kunyanga edluleyo luqhubeka kuhle eHarare lakobulawayo. Kodwa iningi lithi kuningi okufanele kulolongwe ukwenzela ukuthi bonke abalambayo beluthole lolu sizo. Kobulawayo uhlelo lolu lusungulwe emawadini abalisa iLuveve, iCowdery Park, Makhokhoba, Mzelikazi, Njube, Leminyela, njalo ezinye inkokheli zakulezi indawo zigcizelele kustudio 7 ukuthi kufanele lazo zibe yingxenye yabaqoqa uluhlu lwamagama abantu okufanele bethole ukudla. Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo yestudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lelunga lebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Akim Mhlanga ngomumo okhona elizweni. Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntungameli.
Into zimi manzonzo, imsebenzi ayitholakali, imali kayibambeki, uthukuthele uZulu. Ungathini ngokwenzakalayo?
Okwenzakalayo kubuhlungu kakhulu kuzizalwane zonke, ngikhangelele ebantwini bakomthwakazi kanye labo abantu abaseZimbabwe abayibo bafaka umbuso kaRobert Mugabe ngo-1980. Nxakhangela ngo-1980 bamfaka abe lenhloso yokuthi becabangela ukuthi uzabenza babe ngcono ukwedlula thina ngapha emhlukulweni wamaNdebeleni. Kodwa okwakathesi ukuhlupheka kona lokhu esakubonayo ngo-1980 labo sebekubona sebesithi kungcono sibancedise ukukhupha uhulumende kaRobert Mugabe. Kodwa it's too late for that. Thina njengomthwakazi sithi hayi, sesikumele silwele lokho okungokwethu okungumthwakazi.
Ubunzima obukhona Mhlanga kulula kakhulu ukubukhomba ngoba busobala, kodwa isisombululo abantu abaningi siyabaphica, kwenziweni?
Mina engibona kumele kwenzakale ukuthi uRobert Mugabe njengomongameli welizwe leZimbabwe kehle phansi avume ukwehla achiyele thina abafana abancane sithatha umbuso sibuse. Ngoba ngitshona ngitshilo ukuthi amazwe lamabili kulelizwe leZimbabwe kulelizwe lakomthwakazi, thina kathesi sesihlupheka labantu beZimbabwe khona kuyibo abamfakayo uRobert Mugabe. Nesikucelayo lilizwe lethu njalo ngale omakhelwane bethu labo siyabathanda kakhulu, sithi uMugabe kehle avize ama-election umnyaka ungakapheli kuvotwe owinileyo owinile.
Ukwehla esihlalweni lesana umntu kaphongwehla phela Mhlanga, sekubeke kwacaca la uMongameli Mugabe ukuthi kayinda.
Kodwa phela umumo wezinto njengoba sikhangela ukuoma komnotho welizwe yikho kuzamenza ayehle. Vele lo 2018 asingeke sifike ebuswa kanje. Engabe kathesi ela ezithaya isifuba ethi yena uyakwanisa ukubusa, kodwa izinto zinikazi ngonyawo olulodwa. Asingeke sifike ku-2018 kuloko kunje, so kuzabe sekulokunye okwenzakeleyo, uzakwehla.
Ibandla lakho likhankasela ukubana amazwe ehlukaniswe isizwe sikamthwakazi isimesodwa kodwa kule mzekeliso lapho sesike sabona khona amazwe esehlukana ngiphe umzekeliso weSudan leSouth Sudan kule mpi kathesi bayabulalana bodwa abantu beSouth Sudan lanxa nje bethole uzibuse ovela kuSudan akusoze kwenzakale yini la komthwakaza lubana amazwe la ethe ehlukaniswa
okunjalo njengakhona lokho angeyithi akungeke kwenzakale kodwa thina uyayethisa for movement silibandla lokuthula indaba yethu njengomthwakazi isegcekeni enjalo lo mgabe uyayazi indaba yethu ngitho labantu beZimbabwe bayayazi indaba yethu ngitho le ndlovukazi yamangisi eNgilandi uQueen Elizabeth uyakwazi okwenzakalayo ngomthwakazi indaba yethu isegcekeni icacile ngakho emuntwini ofuna ukuyizwisisa hayi uza kuyizwisisa kulo ongafuna ukuzwisisa lokho esikho khona uzahlale njalo kodwa thina sithi umthwakazi wethu siyamfuna njengakusasa kumele sibe sesimthethe
ukuyini elikwenzayo ngapha mbilini kokhetho luka 2018
okwakathesi intungameli afika khangela nelokhu lokhetho zinengi izinto ezihlupha abantu bakithi eziziswe lukhetho lonalolu kathesi sikhangela ezikolweni zabantu bakithi emathebeleleni le midlands umthwakazi wonke jikelele kulethwa amatitha akukhuluma ulimi olungaziwa ngabantu bakule indawo endaweni zonke kuma government departments bona abantu bakithi kabatholi imisebenzi kodwa kubuya abanye abantu abavela kwezindawo bezothatha imisebenzi kona lapha singakhangela endaweni eziningi kusebenza bona abanye abantu abavela kwezindawo sina singatholi imisebenzi esikuthoyo thina ukuthi hayi asimelelanga 2018 thina siku ground siyasebenza ukubona ukuthi abantu bakithi babathola leyo msebenzi thina siku ground siyasebenza sibona ukuthi siyagcwalisa ama structures ethu sesaqeda ngama provinces sesingene kuma district ukuthi sibone ukuthi ibandla lethu liyama abantu bakithi bene be control indawo zabo
mfoka mhlanga bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyabonga mthakazi omhle ngiyabonga ntungamisi
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akimo Mhlanga asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntungameli Nkomo lilale
siyabonga ntungameli
ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova nomsa Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesabi isandla baba ngaphumelela ngegama lika Jesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsanga lesisikhathe. Abanye ababengikhomba baba betha ngeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama lika Jesu baba wase Nazareth. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ngasavumi. Wangiphakamisa Jehova nomsa wangibeka kwesakho isandla ngakhanya Jehova nomsa ngaphumelela ngegama lika Jesu wafafa eNazaretha wena Nkosi ongahlulwa yilutho ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova nomsa ngizile Nkosi phambi kobuso bungobakho Jehova namandla ngize kuhlisa Jehova nomsa mehlame ebheke phansi ngicela Nkosi amkusizwa Jehova nomsa ukuthi nalabo Nkosi mayizitha sezingivukela mazingaphumeleli Nkosi ngegama lika Jesu wafa eNazaretha wena Nkosi wabona isimpuputhi ingaboni wena Nkosi wahambisa isigoga singaboni pho kungahlulani ukubana namusisi ngalesi sikhathi Jehova
Sithemba liwukholisile lo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.